Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Chaga zomote hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 21 kuzibandlela 2020 ngutungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla.
UPresident Dlamini uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindaba esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani.
Umkokheli MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phezu kwesimo selizwe namuhla.
Elebhotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa bhoda phezu kodaba lolu.
Elebotswana livimba abalincwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lesimo selizwe namuhla. Umnumzana Chamisa wayemele ethule lumbiko ngeviki edluleyo kodwa wavinjwa ngamapholisa kepha abuye amvumela. UChamisa uza kwethula umbiko lo embuthanweni aza wenzela elokitshini leMbare eHarare. Uza khuluma ngokutshabalala komnotho welizwe lokuthi kumele kwenziweni ukuze ilizwe lihlengwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umbiko ka President uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezisihluphayo njalo ukuthi umnyaka ka 2020 fanele sikhangele ukuthi kungaba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphumele kwizimeleli kulo. Njalo ukhangele kakhulu uPresident Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzawa umnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba neqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzashubungula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindaba esilazo kwele Zimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba ezulu kanye lobukhokhelo obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise ingqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kuma enhliziyweni zikazulu weZimbabwe evile ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba lezigaba ezeZimbabwe ukuthi hayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalani imilanini esithi ukuthi udawa leZimbabwe lulungiswe kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye sifake izandla zethu ndawonye izinyawo zethu ndawonye siqhubekele phambili. Yikho lokhu akusubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa elizwe lethu eselibhizwe kangaka.
Ubaba Mbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga, selikelezwa kuye na?
Hayi, zikaPresident Mbeki asizondaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale simbuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezindaba ze international relations ezokuzelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho yeke simephule simvuna amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelana ukuthi sikhulume ngazo izindaba ezimqoke ezigqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo nxa kuludaba lukapresident Dlamini singalukhuluma lolo hathi oluka president Mbeki ngoba phela naye ulazo izikhulumeli zakhe
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Dlamini. Abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula eWange ngomgqibelo balahlekelwa zimpahla sebethole usizo oluvela kubo somabhizimusi beVictoria Falls kanye labezinkonzo. Usizo lolo lugoqela ukudla okokugqoka ingubo amanzi lokunye. Amabhizimusi aphatheke kulesi sehlakalo alokhe evaliwe. Imuli ezingamachumi amathathu lasishiya kalolunye ezingenelwe ngamanzi ezindlini zihlaliswe eGuest House okuyisakhiwo senkampani Emba amalahle iwange Colliery la kwezinye izindlu esindrela. Izulu leli liphazamise njalo umsebenzi wokuphehla amagesi eWange Power Station. Uhulumende uthi lokhu kuzabangela ukusilela kwamagetsi ngamandla. Sixoxele sakhamuzi seWange umnumzana Shadrack Goliath Kativu ongumqondisi wenhlanganiso ye Elijah Nyai Development Trust.
Yena ungumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lobu lithendise ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu lokuningi ukudlula izinto ezibuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya lili kuningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangele ukuthi lingabuya izulu lezi.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena itolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke Wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile line kakhulu kwesikhatshana esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery laphinda lawona eMpumalanga lasesendrela eWangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje izulu. Isukela mangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala isifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwala abantu abayabe yakhe izugwana zenkukhu ezabe ziphansi njengoba suke bahlangana nonto orinjinga lolo. Ngikhangelele ivindi yasendawo yasesemele saphana ebhangali belikhe lakhanya sibuthi beseligcwele yonke indawo. Ukuthi ngabe liqhubekele kwelinye ihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunye ngenye indawo. Ikakhulu xa sikhanya ukuthi abantu abahlezi ngaphansi kwedamu olukhosi. So ngenye indawo futhi asesiyikhangele sisabela ukuthi bebhi kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewane kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani abantu abanawo ngoba sizisibele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasa ukubonakala kugijimagijima. Ikakhulu nxa abaholi nje abenikwa ukuthi supposed to be something ongabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlanga sabasakhulayo nabantu beWange ithiwa yi-Legendary Development Trust sisasikele ukuthi sihlangane, singahlangana zethu sibone ukuthi singeza njani ukuthi singancedisa laba abawelela uduko nathi nje njengesigaba ukuthi singeza njani ngoba asoze sibele ukuthi sikhangele ukuthi bebe amankampani abekhona for instance ukuthi sithi Colliery sukuluduko lwayo lodwa hhayi ngoba phela abantu babasobaColliery ngabantu abantu bethu isobho zethu abantu bezimbabwe sokube lathi sonke sebenze sonke ukuthi laba trade lawo ade kuthiwa kahabisi bazi singancedisana nje ukuthi sasebenzisa abatrade lawo abazi ahambe ngendlela abele ehambe ngayo kudala ukuthi ukuthi akasuke aphinde angene ezindlini njalo.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso?
Thina imali asilayo kakaphezi kodwa imali isuka ekusonkeni abantu bayazinikela ngenhliziyo zabo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele so sabona ukuthi singabelela ubuntu wazi asilade ngemali hhayi kodwa sinakho ukuthi siyabukele nxa kulezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethe ukuthi siqhubekele phambili sisiza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kakathesi it's just voluntary contribution kuba abantu abazinikeleyo abathanda iwake abantwana abavele bezele lapha ewake.
Umnumzana Shadrack Goliath Kativu ngumqondisi wenhlanganiso yeLiyeja Nyai Development Trust ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esewange.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Elebotswana selixwayise izihambi zakwamanye amazwe ukuthi kalisoze lizivumele ukungena kulo ziphethe incwadi zamapasipoti ezingcolileyo. Bakhona abeZimbabwe abavinjiweyo kunsukwana ezedlule. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya uyalandisa.
Lokho ngokuxala amapasipoti athelwe ngamanzi kumbe asecitshwe amanye amabala awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Umunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhebane ngenxa yepasipoti ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lesaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngandlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya mhlaka 14 Zibandlela sengingena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelo kungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi amapasipoti angcolileyo kafunakali kodwa eleBotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa border phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphethana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapasipoti angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephendukiswa eboda esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience, ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola ipassport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, US$318, ukuze bayithole ipassport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salincwadi, uhulumende ekhala ngokuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona inenye liqunga isibindi lingena kweleBotswana lingelawo amapasipoti kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi oyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kweleBotswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi enye yendizamtshina ezimbili zohlobo lweBoeing 777 ezithengwe eZimbabwe kwele Malaysia ifike elizweni izolo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kulamapholisa emaswingo amabili amiswe enkantolo esetheswa icala lokuba lesandla kudaba lokuntshontshwa kwenkomo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lo khulumayo ngontazi kusila ngisendaweni yaseNkayi khonapha ezweni laseZimbabwe. Okungihlupha nokungikhathaza ukuthi kambe abantu bethu basazofunda yini. Njengalokho kungavunyelwana phakathi kwahulumende nezisebenzi zakhe ezingababalisi, kho kungikhathaza kakhulu okusemoyeni wami ukuthi ekambe lesi simo siyagcina siphethe ngani. Kuyangihlupha kabi, kho okungikhathaza.
Salubonani kustudio 7, mina igama lami Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngala masotsha, ikakhulu la bakhulu bakhona la baphathe isiphetha kukhuyo okhipha umgabe, ukuthi ngabe bathi bemkhiphile bazihlalela baba ngamasotsha, ngabe isithunzi sabo siloko sikhona, ngabe bangamakhawu. Manje abantu abafana nabochiwenga osibusiso moyo labo Terensile labo, isithunzi sabo siphelile manje, sebeyingabantu nje ababonakala njengabantu ababezenzela into yabo ukuthi bazishuthise nje. Ende vele kwakuyona inhloso yabo, ngoba ayikho into abayenzileyo, bathathile izwe balibuyisele emuva. So mina ngokwami ngizibona ukuthi bazihlambalaze kakhulu, bazethi isitili isithunzi, ngoba ngesikhathi beyenza le nto lana baba ngamaqhawe, namhlanje bayizinto nje esingazi ukuthi ngathi yini.
Igama langiKesha Jesu Manampofu, ngisePretoria kule South Africa. Ngokudana kokukhula khulumazi ngisizwa kuthiwa amashuruki sebesenza ukuganga okungaphezu kwalokho obebekwenza, sebe-rapa, sebebulala, sebesenza bonke ubuwo. Into esukuyimani sekuthi uhulumende esinaye ulamasotsha atrainiwe azokulwa, ulamapholisa azokulwa, ulamapholisa azoku-control crowd, ulamapholisa azi ubudlwangudlwangu bonke. Kodwa into isimanga esikhona ukuthi akulanto abayenzeka ngala mashuruki. Okusika kube sobala-ke manje ukuthi kusho ukuthi alaba abantu laba amandla abo bathola phezulu khona ngale, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo engakabi khona kamnanga kwakulokamgabi, uhulumnanga wakha waye engumuntu owayesenza ukugebenga obukhulu, ukuganga okukhulu ekhwekhwe, wagcina eselabantu abantu laba wawuthiwa ngama-Al-Shabaab ababangela umonakalo omkhulu ekhwekhwe. So kusho ukuthi kusobala ukuthi imisebenzi kamnankagwa yokona ilokhu iqhubekela phambili lamanje. So kuyamangalisa ukuthi kathi manje-ke nguhulumende mhlobo bani osponsa izigebenga, ukuganga okukhulu kangaka. Laba abantu laba kabenziwa lutho, benza ukuganga okukhulu, sibeze bafike ukuthi babulale ngisho noma ipolisa, kodwa uhulumende ugoxa izandla. Wesabani kubo? Uminister wamapholisa wesabani? Uminister we-state security wesabani kubo? I-defense forces yesabani kubo? Kusho ukuthi besabumnangakwa nguye phela omkhulu, nguye othoyo ukuthi abajambi bajambela bafuna bafike khona. Kuyisimanga esikhulu kakhulu. So elizwe lelana liyakuba isomalia esayibona ngama-1990 lapho kulamala ama-landlord ayebusa izigaba ezithile, ofuma wamedfara idd labanye abanjengalabo. So ke ilizwe liqhubeka phambili siba libi ngombuso kamnankagwa. So kutsho ukuthi hayi abantu basazohlupheka, ngoba isimanga ukuthi lokhu bemvotela labo bantu bezibafu bayaqala bayahlupheka bayahlukunyezwa, kodwa lokhu bemkhetha kanjalo kube kusuke siba isimanga ukuthi athi manje yini abayifunayo, ngoba izinto zinzima, impilo inzima, kodwa baqhubeka bevotela uhulumende abambona ukuthi uyababulala. Ayi asazi ukuthi kuzophetha ngani, kodwa indaba yamashuruku le iyakutshengisa nje ukuthi uhulumende uyosponsora abo bantu.
Njani mphakazi omuhle, igama lami ngumeluleli Ncube, ngihlala eThekwini, ngiphuma eZimbabwe eSlovela la bengihlala khona ekhaya. ngithanda ukubulisa lonke ngisalibonani ba ntungamile inkomo Studio 7 lakanye bonke nje abasinikeza uhlelo. Mina awusendlizweni yami iZimbabwe angiboni country ezophumelela, angiboni i-country ezosipha into ebonakalayo ephambi emhlabeni la esiphila khona, because abantu bayakhala, kuyalanjwa, kuyabulawana. Kahle kahle ukubusa kwakhona sokungokwenkani, iyabona ukuthi ayisekho into e-right eZimbabwe. Ngiyabonga Studio 7, ngibonga ngohlelo lwenu lisinika lona. Njalo sicela inews, ngicela inews bakithi.
Alibonani wasazi abalaleli abahle, ngikhuluma lapha ngisetsholotho nombuso Chuma. Sembele muva okungihlupha okumangalisayo ngezwa lapha upresident ethi ngamuze sithi izinja zakho kotha nesaloko sitonga sisitonga sitonga azobe izinja zakho kotha katonga esifoni lapha abanye behamba bethela amabhimi bamesungathi nxa ungophilayo wakhe indlu yakho enhle eyamandlazi izinyazo ezikhunkutha khonaphona usho zalala uphela zibangumsinza zinyalo uyacabanga ukuthi zini angiboni lokobutoko okhona lokoli uhamba nje.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELiChina lithi igciwane eseliqhamuke kulelo lizwe elaziwa ngokuthi iCoronavirus lilakho ukuthelelwana kalula. Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi ukuswelakala kwemisebenzi kubangela ukuthi inengi liqhubeke liphakathi kobuyanga emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthonisiswa kukamongameli Donald Trump kuqala lamhlanje edalele Congress. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lelo kuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Idale laphansi eleHouse of Representatives yilo elabeka uTrump umlandu, njalo idale laphezulu eleSenate yilo elizathetha amacala akhe njengomthethwandaba. Kulokudonselana okukhulu phakathi kwamadale omabili. Idale laphansi elilawulwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats lifuna kuvizwe abantu abalobudlelwano loTrump kuSenate bazefakaza ekuthethweni kwamacala akhe. Kodwa amaRepublicans ayiwo alawula idale leSenate athi kasoze akuvumele lokhu. Sixhume umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
AmaDemocrats mabeletha lama-articles awe-impeachment bazonikezwa ithuba lokuthi babe lama-opening statement abo achoyo achazayo ukuthi icala elenziwe ngumongameli uTrump icala bani, njalo berecommend ukuthi makasuswe esihlalweni. Then amagweta kapresident uTrump lawa azonikezwa ithuba lokuthi basho kwelabo isayidi i-defense yabo yokubana basho ukuthi why bebona ukuthi uTrump akumelanga asuse sihlaleni. Then mase kusuka lapho ke sekuzumele bavote ukuthi kumele yini kube labafakazi abavunyelwayo ukuthi kube locazululo lokubana kahle kahle yini icala abamethe salona. So inkinga ilapho ukuthi ama Republican ku Senate athi wona hayi yakona ukuthini masibele sibe le khuza esiyilungisa chop chop vele ihloko dismisswe indaba le sihle siye straight kuvote after benganikeza ama opening statements abo kuyiwe kuvote ukuthi malivele icala leli lenze njani lidismisswe and then kulapho ke sizobona khona ukuthi amanye ama Republican ayafuna yini ukuthi icala leli malithoniswe lo labafakazi kulapho abazovota khona be decide ake ukuthi makube labafakazi noma kungabi labafakazi ama Democrats yazi ukuthi ku Senate bayi minority kusho ukuthi i decision yokuthi abafakazi babe khona noma bengabi khona kunidakala at least ama senators angu 51 so ama Democrats ama senator u 47 lapho e Senate so bazonida at least ama Republican angu 4 ukuthi avumelane labo ukuthi makubizwe abafakazi
ubona bewathola yini
so far I think ngokubona kwami ngibona ungathi bazowathola ngoba bavele balawo ama Republican ingathi angu 4 azwayo vele ukuthi izigaba abazimelayo moderate so kusho ukuthi since bezobhekana lama election ngawo lomnyaka ka 2020 balenkinga yokuthi kumele ba satisfy izigaba zabo ama constituents abo so because of that bayazi ukuthi bangayala ukuvotela ukuthi kube labafakazi then kuzobonakala ungathi kukhona abakusekelayo ukufihlwa ngumongameli uTrump and bazobe sebe-riska ukuthi bangaluza izihlalo zabo if bengavotelanga ukuthi kube labafakazi. Njalo futhi siyazi ukuthi akhona amanye ama-Republican senators lawo afisa ukuthi at least ukuthi kube fair bakwazi ukuthi labo uma besiyakhuluma nabantu babo bayibona ababavotelayo ukuthi babarepresente bakwazi ukuthi bethi hhayi yazini icala leli thina savotela ukuthi kube labafakazi ukwenzela ukuthi kucace ukuthi kahle kahle yini umongameli ayiphazamisayo so mina ngokubona kwami ngibona bezowathola not even lawa nje ayi-4 abacabangelayo lawa amane but ngibona bezothola ama-Republican amaningi azovotela ukuthi makube labafakazi
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha emelika ababukeleyo ku Facebook siyalibona njalo siyalibonga uxhaso lwenu kulogumbo blessing kuzoba lo mankosi uthi wena good morning msakazi vanele nkomo tele vuka njani nkomo silulalele uhlelo sisechangane elupane kophunyuka Tim Hlabangana utshona mavuko bakithi alo nesisa Dube uthi wena morning msakazi uzoba lo Sunny Boy Sunny Langa uthi wena akulanto elungiswayo eZimbabwe ngaphandle kokubulawa kwabantu abaholi yibo ababulali futhi kusobala ukuthi abavotelwanga baziveka bona ngenkani Jumojo vina gamunati wari Jerusalema umuzi okanyayo esigqibela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe omqoka phezu kwesimo selizwe namuhla. Elebotswana livimba abalincwadi zokuhambisa eze lamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7. Mina Lani asidibaneni kwezekuseni ngowafsix sasa. Olivalelisayo Mutungamilinkomo litshone kuhle.